Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Njabulo enkulu ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 26 Ncwabakazi 2020 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Okwenzakalayo komlawayo okubana amaspeakers ayaqhanza okulusizi ukuthi ungakhangela abantu badubeka bagcwele iganga lonke.
Ukuqhanza kwenani labantu abafunyana bele COVID-19 ngesiqubu esesabekayo eZimbabwe jikelele. Sokuchiye uzulu wakobulawayo ekhathazekile. Kunje sebezinkulungwane ezedlula eziyisithupha 6196 asebefunyanwe bele gciwane leli.
Ukufa kukaPatron Tamara into esizwe ubuhlungu kakhulu thina abalwela amalungelo abantu besebenza la kahle kahle njalo ukufa kwakhe kuba buhlungu kakhulu singakhangela ukuthi ufe engakwazi ukuthi ubhudi wakhe uyitha iZamara kuyini okwayenzakala kuye.
Omunye obedume ngokulwela amalungelo oluntu uMnumzana Patson Zamara ngasekho ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane wemvukuzane. Umhlangano omkhulu webandla elibusayo kwelemelika owe-Republican National Convention ungena kulanga lesithathu lamhlanje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukuqansa kwenani labantu abafunyanwa bele COVID-19 ngesiqubu esesabekayo eZimbabwe jikelele sekuchiye uzulu wakobulawayo ekhathazekile. Ukugoqela isiphatho sabaphindela ekhaya bevela kwamanye amazwe abagcinwe endaweni ezehlukeneyo ezigabeni zeMandebeleni kuma-quarantine centers. Wanastasia Ndlovu zethulela lolu daba.
Ingcitshi kwezempilakahle edolobheni lakobulawayo seziqinisa imibiko yemfundiso lamacebo okuzivikela ukuthelela igcikwane le-COVID-19 zisithi lanxa lingelapheki lilakho ukuvikeleka. Ngakho-ke kuqakathekile ukuthi uzulu alondoloze ukuhlanzeka, ahlale ndawonye engayi endaweni ezilabantu abaningi besondelana duzane laduzane ukuze kulondolozwe i-social distancing. Siqinisa elokuthi lumkhuhlane ukhona elizweni njalo uyingozi. Umphathi wesibhedlela sempilo Central Hospital uProfessor Solwayo Ngwenya ukhuthaza uzulu ukuba alandele iziqondiso zokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 ngoba ukhona elizweni njalo uhlasela wonke umuntu.
Ingelela ikulixwayisa njalo namhla ngomkhuhlane we-coronavirus sihlala sixwayisa ngawo. Siyacela litshintshe ukwenza kwenu, lingahambi endaweni okugcwele khona abantu okufuqanwa khona abantu bephefumulelana. Singahambi endaweni okulabantu abaningi njengokuthi kuse-emfeni. Singahambi endaweni lapho lizafuqelana khona emabhasini lingena lifuqelana liphefumulelana. Umkhuhlane lo subhahile suyandile ugcwele ebantwini. Umkhuhlane awubonakali ngaphandle umuntu azegula sesifa. Bebehambe ethelela abanye abantu ezule ethelela abantu. Abantu sebeqalisile ukufa. Abantu bafa masinya. Kuyisakukuphila sosona isikhathi sokuthi ukhulumile ukuthi ufuna kwezweni uma usufile. Siyaxwayisa kakhulu mahlabezulu. Linanzelele ukusukela kwanamuhla. Linanzelele kakhulu. Siyalicela kakhulu mahlabezulu.
Usekhwica Mfundo Ngwenya uqhubekele phambili ekhuthaza uzulu ukuba azivikele kumkhuhlane we-COVID-19.
Sigqoke njalo amamaski evala umlomo lamakhala. Sigeze izandla lapho elibambe khona laphala laphana. Siyalixwayisa kakhulu mahlabezulu.
Olwela amalungelo oluntu uMnumzana Mbuso Fuzwayo uthi ukumemetheka kwe-COVID-19 kuliqiniso ngoba abantu abalamanzi okugeza izandla njalo abantu bahlala beminyene.
Okwenzakalayo komlawayo okubana amaspeakers ayaqhanza kungabe kuliqiniso kodwa okulusizi ukuthi ungakhangela abantu badubeka bagcwele iganga lonke emabhasini itesting yangkhona iphuwa so ngibona ngazathi vele uBulawayo uzadlala amafika zeqhanza ngabantu abavela outside the country South Africa uBulawayo olabantu abaningi abakhambe South Africa so konke khonoko kutshengisa ukuthini amafika azaqhanza njalo ukuswelakala kwamanzi koBulawayo khonoko njengoba kuthi ukuthi every time umuntu uvuze geza izandla akula manzi koBulawayo so ngibona ngazathi vele asikho esimi we are not prepared for anything njengoBulawayo ngesimo esiso sona economically.
Ucwaningo olwenziwe ngabenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Association of Human Rights luveza ukuba iningi labantu eZimbabwe liyehluleka ukulandela iziqondiso zokuzivikela ekubambeni igcikwane le-COVID-19 lona elisabalala ezweni ngesiqubu esethusayo ngenxa yezizathu ezehlukeneyo. Okwamanje izisebenzi zempilakahle, omongikazi labodokotela bakhalele umsebenzi ngoba bengelampahla zokuzivikela besemsebenzini njalo bathi le mithi ayikho ezibhedlela. uBulawayo lokhe elinde imithi evela esiphaleni semithi sikahulumende ukuze alungiselele ukwelapha inhlungu zabazabanjwa iCOVID-19 njengoba lomkhuhlane ungelapheki. Lisiyatshona ilanga izolo ugatsha lwezempilakahle lwethule imibiko ethi kulabantu abalikhulu lamatshumi amabili lasithupha abahlolwe bafumanwa bele-COVID-19 koBulawayo kulabantu abalikhulu lamatshumi amabili asebetholakale belegcikwane leli. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Inani lasebefunyane bele-COVID-19 eZimbabwe selikunkulungwane ezedlula eziyisithupha 6196, labulala abedlula ikhulu lengxenye 166, kwasinda abazinkulungwane phose ezinhlanu 4961. Abe-African Union bona bebika ukubana emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe belegciwane leli sebesedlula isigidi 1.2 million, labulala inkulungwane ezingamashumi phose amathathu 28276. Abekolitshini le-John Hopkins University bona bathi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamashumi amabili phoselane 23.9 million abafunyanwe bele-COVID-19, yabulala abantu phose isigidi 820,246. Omunye wabakade bedume ngokulwela amalungelo oluntu umnumzana Patson Zamara kasekho ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane wemfukuzane. Iningi labantu elizweni badane kakhulu ukuba ubhubhelokhe engakabi kwazi ukuba kuyini okwehlela umfowabo uyitayi Zamara owanyamalala eminyakeni emihlanu edluleyo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UZamara ubhubhe namhlanje ekuseni ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane wemvukuzane emathunjini okulethe imibiko yenduduzo esuke ebantwini abehlukeneyo eZimbabwe laphandle kwelizwe. UParson umfowabo kaItayi Zamara intatheli izindaba yanyamalala ngomnyaka ka-2015 ngemva kokukhankasela ukuba owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe asuke esikhundleni. Omunye wasebenza lomfowabo kaZamara u-Itayi ndawone laye uParson umnumzana Charles Nyoni umchaze njengomuntu owayezimisele ukulwela ilungelo loluntu.
Lamuhla lilanga elibuhlungu kakhulu, sithole umbiko wokuthi sesithiwe ngomunye wethu esasisebenza laye uDr. Patson Zamara owasemuli yako Zamara. Into ebuhlungu kakhulu ukuthi umuntu osasemutsha kangaka, omncane kangaka, osebhubhile wasishiya nje. Sonke sikwazi ukuthi wajoyina indaba ze-active politics ngendaba yokuthi wayefuna ukuba nempendulo ezokuthi kuyini okwenzakala kumne wabo. UItayi Zamara lo owathunjwayo ngohulumende wachabalala okungaziwayo ukuthi ungaphi njalo ithuna lakhe lingaphi.
Omunye wabotshwa ndawonye loParson ngo-2016 uPride Mkono uthe kuyadanisa ukuba imuli yakoZamara ibe sikhangelele kuParson ukuba agcine abantwana bakaItayi osele minyaka emihlanu engaziwa ukuba usaphila loba hatshi.
Ukufa kukaParson Zamara into esizwise ubuhlungu kakhulu thina abalwela amalungelo abantu besebenza la kahle kahle njalo ukufa kwakhe kuba buhlungu kakhulu singakhangela ukuthi ufe engakwazi ukuthi ubhuti wakhe uyithi Zamara wahamba njani kuyini okwayenzakala kuye njalo kutshutha abantwana bakayithi Zamara sebesala bengasela baba ngoba upatron ubese ngubaba wabo
umsekeli wesikhulumeni se-MDC Alliance umnumzana Felix Mafa uthe uZamara wayelilunga lebandla leli elalizimisele ngomsebenzi walo okubonakale ngendlela abantu abancedise ngayo ngesikhathi egula
njalo edise kula bantu abasebedonate imali efika but 1400 besithi kayehlinzwa yenziwe i-operation yikho-ke imali silungile ukuthi e-operatwa kwasishiya siyadana kakhulu okunye mahlabezulu okusidanisayo yikuthi uDr. Patterson Zamara ngumnawabo ka-Itai Zamara lo wanyamalalayo sokuleminyaka ethize elokhu edingwa kube lethemba ukuthi ingxenye uzavumbuluka ephila noma kuzaba ngamathambo kuphela
omele inhlanganiso ye-Citizens Manifesto umnumzana Ashley Funye yena uthe uZamara ushiye isifundo kwabatsha abalela ilungelo loluntu
namhlanje sihlelwe yeze elimnyama ngoba silahlekelwe umfowethu Patterson Zamara umfowethu ebesihamba sonke silwela impilo impilo enhle yabantu beZimbabwe silwela inhlalakahle lokuthi ilizwe lethu lalo libe ngcono and kubuhlungu kakhulu ngoba uPatterson usishiyile singakatholi impendulo zokuthi sibekwazi ukuthi umne wabo uItai Zamara ungaphi
uZamara ubeseleminyaka engamashumi amathathu lanye yokuzalwa engakathathi imuli yakwaZamara ayikazi uzulu ukuba umsebenzi wokubekwa kwakhe uzaqhutshwa njani kodwa abantu babuthene ngakibo emzini weGlenview ngimele isithuthu seven ngisehakare ingumlondolozi Ndlovu
obe ngukansela we-MDC Alliance ku-Ward 4 eKaroyi umnumzana Lavender Chiwaya ungcwatshwe khonale eKaroyi lamhlanje uChiwaya uvaleliswe yiziphathamandla zebandla lakhe labasekeli balo i-MDC Alliance ithi ayila kuthandabuza ukubana uChiwaya ubulewe nguhulumende lanxa uhulumende ekulandula lokhu ibandla leli lithi lifuna udaba lolu luphenywe kabanzi kubotshwe labo abambulalayo uChiwaya utholakale efile duzane lemzini wakhe ngeviki edluleyo amapholisa wona ethule umbiko othi phambilini kokutshona kwakhe uChiwaya ubonakale enatha utshwala labangane bakhe njalo lapho atholakale efile khona bekungelazibonakaliso zokulwisana isikhulumeli samapholisa umnumzana Phonyathi utshele Studio 7 ukuba basaphenya lolu daba untungamili inkomo we-Studio 7 uxoxe lomgcini sihlalo we-MDC Alliance unkosazana Thabita Khumalo
kusizwisa ubuhlungu ukuthi sesiphelelwa ngabantwana bebulawa ngabantu abazakalayo abantu labo bengabutsha namhlanje besikhala sihambe sayamlalisa endlini yakhe ukansela wethu uLavender Chiwaya kodwa sifuna uzulazi ukuthi ukansela lo ufele ukulwela ilungelo likaZulu njalo silethemba lokuthi uhulumende lo owezana ongahloniphi ilungelo loluntu uzakwenza umsebenzi okhanyayo ngokubopha laba bambuleleyo sonke siyazi ukuthi kuleli lizwe kwakusalandelwa imithetho yona izani engasalandeli njalo lokhu sokusethusa ngoba kukhombisa ukuthi lapho esiyakhona kakulunganga ngoba nxa sesiphelela ngabantwana bebulawa besenze nje kungenamkhosi ohlatshwa nguhulumende okutshengisa ukuthi uhulumende laye angabe lesandla ngoba nxa kuwukuthi kalasandla ngabe laba abantu ababulelela umntwana ngaba sebebotshiwe Lavender Chiwaya lala ngokuthula mntanethu inkosi yeyaziyo
uhulumende uyakulandula ukuthi nguye owabulala uChiwaya njalo uthi lina njenge-MDC lilomkhuba omubi wokuthi kungafa ilunga lenu ngaso sonke isikhathi liyamsola lithi nguye uhulumende ombuleleyo lidinga umthakathi lalapho angekho khona
asilamkhuba yokusola yonke into silomkhuba yokusula izinto ezimbi abazenzayo njengohulumende ezenza ukuthi kuphume impumela ezinje lapho kuhanjwa kubulawa abantwana abaqali namuhla izano yokuthumba abantu. Anti akusuku zatshwala nje sikhuluma kunjenje uJohana Mamumbe, uSicilia Lonetsai bathunjwa bayahlukuluzwa. Ayisiwe into entsha ukuthi vele ngumkhuba wezano. Awusokukhona ikuthi bona sebabona ukuthi ukuziqambela amanga bona yikho sokuliqiniso. Kabasela nhloni njanxa sebewaqamba lawa amanga. Njalo kukhuluma bathi kona siqamba amanga kukhombisa ukuthi balesazila. Ngoba nxa bengelasazila kulezi nsuku kulezi ndlela zokucwayisisa ukuthi kudingisiswe nxa umuntu efe okungazwakaliyo kule ngcitshi ezafundela ukuthi zikhangele umzimba walowo muntu obhubhileyo. Ingcitshi lezi ziyehlala phansi bese zicubungula zikhangele ukuthi imbangele enze lo muntu ukuthi afe yiphi. So sikhuthaza izani ukuthi yenze kunoko.
UNkosazana Thabita Khumalo, ngumgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance, limuzwe ixoxa lapho ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7 ekobulawayo. Melika owe Republican National Convention ungena kulanga lesithathu namhlanje lapho umsekeli kaMongameli uMnumzana Mike Pence ezakhokhela khona imizamo yokuhoga uZulu ukubana avotele uMnumzana Donald Trump ngolwezi lapho angqikelana loMnumzana Joe Biden owebandla lamaDemocrats. Abakhulume kulomhlangano izolo bagoqela umkaMongameli uNkosikazi Melania Trump yenake okhalele abalahlekelwe izihlobo labangane ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Usole njalo udaba lokubandlululwa kwabantu ngemihlobo yemelika esithi lo ngumkhuba omubi omele uphele. Wakhuthaza labo abatshengiselayo phezu kokubulawa mahlayana kwabensundu ngamapholisa amhlophe ukuthi batshiyane lodlakela. Uphinde wacela abantu ukuthi bavotele umyeni wakhe ngoba esithi ungumuntu ozimiseleyo ukuthuthukisa impilo kaZulu. Omunye wabakhulumileyo nginobhala obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba uMnumzana Mike Pompeo yenake owethule amazwi akhe ekwele Israel lapha hamba khona ngomsebenzi. Kodwa uPompeo usolwe ngabaningi besithi umsebenzi wakhe awumvumeli ukuthi angenele kwezombusazwe lanxa elilunga le-Republican Party. UMongameli Trump yena uvelile laye esigodlweni sakhe se-White House lapho afungise khona abantu bokuza abahlanu ukuthi babe yizizalwane zeMelika. Okusolwe njalo ngabanye besithi lanxa engephulanga mthetho usebenzise ihofisi yakhe njengomongameli welizwe ukudinga usekelo. Yena uTrump uza kwethula amazwi akhe ajulileyo ekugqitshweni kwalomhlangano kusasa. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo uxoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika uMnumzana Tim Muringai.
Into engiyibonayo lapha kuphuma ku-convention yama-Republicans sibone i-team ezimbili zisithi zona uMongameli uDonald Trump unguye oqinileyo wendaba zamapholisa le-law enforcement lokuhlala kahle kwabantu, and besithi bona singafaka uMnumzana Biden nguye ozabuya ekhiphe izimali okumele ilungisele i-law enforcement lokuhlala kahle kwabantu ukuba secure in their homes. So umbiko nalowo angiyabona bebefuna ukuyethusela ama-independent labantu labana abalokhu bephakathi kokudecida ukuthi bazakhetha uNumzana Biden hini or uNumzana Trump, ngoba i-message ekade ifuna ukuthi iphume from these whole 2 years economy ayisasebenzi ngoba 10 to 20 million people are out of work.
Abantu abangakabi leqiniso lokuthi bazavotela bani esingathi ngama independent voters ngesingisi baqakathekile kakhulu kukhetho lweMelika. Akhona yini amazwi okuzama ukubahuga aphumeleyo kulo mhlangano owazwileyo?
Sibona ukuthi imbiko abayikhiphileyo okwayizolo bekungela uqinileyo but ngawuthwa bebe khomba ukuthi singafaka umnumzana Biden kuzaba le anarchy lapha eAmerica. Into engiyibonayo futhi ukuthi bafuna bona ukukhuluma abantu abelungu abayesaba abantu abamnyama ukuthi bengafaka uBiden vele yenakala ndaba le protection le law enforcement elizwe, but mbona mina kungasebenzanga kwayisolo. So simelela okwanamuhla ukuthi sibone ukuthi bazabuya la yiphi strategy ukuthi bancenge abantu laba abangama-independent ukuthi bebakhethe ngoNovember 3rd.
Umnumzana Tim Ringai sizalwane seZimbabwe esihlala eOhio khonapha eMelika. Ubexoxa lo ntungameli inkomo weStudio 7 ekhona ngale eOhio. Iofisi yomeli weZimbabwe kwele South Africa isivuliwe njalo ikuthaza abafuna usizo ukubana bangabonakali sebethe thuthu kodwa baqale babhalise isaziso sokuya khona ekhasini lebulenjini eleconsulate ukuze baphiwe ilanga lokuzothola usizo lwengalo ezijiyeneyo. UBenedict Nhlapho usiba lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Okokela iconsulate yeZimbabwe kwele South Africa unkosikazi Melody Chawurura utshele Studio 7 ukuthi ukuvulwa kwama-ofisi econsulate kulandela ukuvala okwesikhathi eside kulandelwa imithetho yakwele South Africa yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. Uthi abafuna iloba iziphi incwadi ezitholakala econsulate eZimbabwe eJohannesburg loba eCape Town sebengaqala ukuzodinga lezi ncwadi, kodwa uthi abazukwemukela umuntu ozabonakala esethe thuthu.
The consulate will embark on a gradual restoration of all.
Sezivuliwe inhlelo ze consulate ukugoqela ama passport lencwadi zokuzalwa, kodwa kufanele ubhalise ukuze sikuvumele ungene.
Clients should present a confirmation of a booking at the security checkpoint.
Uthi laba bafuna ukuza kula amaofisi kuzafanele baqale babhalise ekhelini elekulenjini beinternet www.zimbabweconsulate.co.za/appointment ukuze baphiwe ilanga lesikhathi sokuza.
Time slots are neither interchangeable nor transferable.
Isikhathi osiphiweyo kufanele usibambe njalo ungajinjani lomunye ngoba singedlula sedlula.
Up at the consulate without a confirmation of appointment, unfortunately, we will not be allowed at this particular time.
Utakekho oza kwemukelwa kungena bufakazi ukuthi uqalwa wabhalisa waphiwa imvumo yokuza. Abasoke bavumele njalo umuntu ozathi kunguye obhalisileyo ugcine sekusiyathutsha umngani wakhe loba isihlobo. Unkosikazi Chawurura uthi inhlelo zalabo abafisa ukuthwala izidumbu zezihlobo zabo zisiya ngcwatshwa ekhaya zilokhu zivuliwe, kanti ke lakho lokhu kubhaliswa ekhelini lebulenjini be-internet njengobe kuvele kusenzekala ezinye inhlelo zingakavulwa. Labo abafisa ukubuyela ekhaya ngoba impilo isinzima kwele South Africa, unkosikazi Chawurura uthi kufanele bathintane le-ofisi yakhe bese ke bekhetha ukuthi bazahamba ngebhasi indizamchina loba imota zabo njengoba indleko zohambo lolo kuyibo abazikhokhelayo. Ukuvulwa njalo kweconsulate sekumukelwe ngezandla zombili izalwane zeZimbabwe iningi lazo abalamapassport abasiphelele esikhathi. Umgcinihlalo wenhlanganiso yemela beZimbabwe kwele South Africa eZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena ukuthaza izalwane zeZimbabwe ukuthi zikhuthale ziyethatha amapassport ukuze ziqhubeke zihlala kuleli ngokusemthethweni.
Sikhala ngentengo yemali yoku-apply amapassport ngoba yi $318 okutsho ukuthi imali elingana kumbe ngaba yi R5,000. Siyakwazi ukuthi lokho siphansi kwe-lockdown abantu abaningi abasebenza khona beqala umsebenzi khathesi abalayo imali engako. Yikho siyakhala ke ku-console ukuthi bakhulume le office ka-Register General ukuthi imali ye-passport kayehliswe.
UMabhena uthi sebefake njalo isicelo sokuthi kube yiyo iconsulate ethumela amafomu okuthatha ama-passport ekhaya, kuphinde kube yiyo futhi eletha ama-passport aphumileyo kwele South Africa njengoba imingcele ilokhu ivaliwe. Mela Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ni uBenedict Nhlapho.
Okwamanje wathi sizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Umongameli Alexander Lukashenko wakwele Belarus wathatha intambo zombuso okwakuqala ngomnyaka ka-1994 unqobe ngesilinganiso esikhulu kukhetho olwenziwe emhlaka 9 Ncwabakazi. Ukunqoba kuka Lukashenko ngesilinganiso sokungamachumi athoba minwe mibili ekhulwini 80% kubikwa kuphikiswa zinkulungwane lenkulungwane zabantu bakwele Belarus, inenge labo elihlelangene esitaladeni litshengisela lisola impumela yalolukhetho lisithi ingamanga. Abezomvikela bahle labo bavuka ngodlame bebhaxabula lokubopha abakade betshengisela intatha lezindaba kanye lenkulungwane lenkulungwane zabasekeli bamabandla aphikisayo. Kulabane kwabakade betshengisela abadujulwe babulawa ngabezomvikela. Ngemva kokhetho abakhokheli ababili bamabandla aphikisayo bahle babaleka elizweni abagoqela omunye wabancintise kulolu khetho uSviatlana Tsikhanouskaya ongene encintisa ngemva kokubotshwa komkakhe ingcwethi eloba ezombusazwe ohle wavinjwa ukuncintisa kulolu khetho ngoba evalelwe. Lokhu kutshengisela kubikwa lokhu kuqhubekela phambili emadolobheni amaningi akwele Belarus. Mhlaka 16 Ncwabakazi kube lombuthano omkhulu ongazake ubonakale kulelo lizwe wenkulungwane ezedlula ezilukhulu over 100,000 zabakade betshengisela esigodlweni salelo lizwe eseMinsk besola impumela yalolu khetho. Iningi labatshengiselayo ngamalunga omkankaso wabesifazana The Women in White Campaign asebezinikele impilo yabo ukuhlala besezidala adeni betshengisela besola udlame olusetshenziswa ngabezomvikela kwabatshengiselayo njalo befuna bakhululwe bonke abavalelwe ngamapholisa ababotshelwe ukusola impumela yokhetho lolu. Abesifazana laba abayabe begqoke izimbatho ezimhlophe bethwele amaluba baqale ukubonakala eMinsk kumaviki amabili edluleyo. Ukutshengisela kwabesifazana begqoke ezimhlophe bephethe amaluba kubikwa sekuqhele kwaya lasemazweni akho kela kwele Germany, Poland, Belgium, Ukraine, laseRussia. Kusobala ukuthi inyathelo elithethwe ngabantu base Belarus lokuphakamisa amazwi ngokutshengisela bephikisa impumela yokhetho yisibonelo sokuthi bafuna umbuso ongcono kuloka Alexander Lukashenko ngoba ungabaphathanga kuhle eminyakeni edlula amachumi amabili lengxenye ebusa. UZulu emazweni womhlaba usesizwa ukukhala kwabantu be Belarus njalo esekela izifiso zabo zokudinga umbuso okhululekileyo ongayisiwo wentando kayiphikiswa okhona manje. Inkokheli yeMelika kanye leyamazwe awezwekazi le-Europe isiveze ukukhathazeka okukhulu ngokuphathwa langokuqondiswa kokhetho lwakwele Belarus. Isekela umbono wokuthi impumela yalo awuvezi izifiso zabantu balelo lizwe ngoba luqhutshwe kusimo esingakhululekanga njalo kulokugcila okukhulu okuvezwe ikuvuka ngolaka okwenziwe nguhulumende lapho sokuqansa amazwi ensolo abantu sebengena esitaladeni betshengisela. Ngohulumende uqondise ulaka lwakhe ngabezindaba ebopha mahlayana abamabandla aphikisayo bengamiswa phambi kwemthethwandaba behlukuluzwa kanye lokuvala amagagasi aletha ubulembu obe-internet ukuze abantu behluleke ukukhulumisana. Ekwethekeleleni kwakhe kwele Poland, unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe womhlaba uSecretary of State Mike Pompeo uthe injongo yomhlaba wonke jikelele ukusekela abantu bakwele Belarus ukuze benelise ukufeza izifiso zabo zokuthola umbuso okhululekileyo lokuthola ithuba lokwakha lokuthuthukisa ilizwe labo ezivezwa ikutshengisela kwabo. Abantu laba badinga okufuna nje ngumuntu wonke emhlabeni jikelele ukubuyisela ilungelo labo lokuzikhethela uhulumende ongasebenzela intuthuko yabo njengesizwe. Ngakho ke sikhuthaza inkokheli yeBelarus ukuthi iyeke ekwenzayo ikhulumisane labenhlangothi zonke zempilo okugoqela abenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu okuyiyo kuphela indlela engaveza ukuzwisisa okufunwa ngabantu beBelarus.
Lapho ke belilalele udaba oluveza umbono kahulumende weMelika. Singeke ehlukane izihlobo kodwa sikhangile ezinye zezindaba ebezikhokhela. omunye obedume ngokulwela amalungelo oluntu. Umnumzana Patterson Zamara akasekho. Silugweba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo Praxidis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.